Iye ibhiliyoni le izayibasela impi, kufe abantu abaningi be-Ukraine, kufe abe-Russia ngokunjalo. Kanti ke kuyinzuzo kubosomabhizinisi laba benza izikhali. Kuso sonke isikhathi lapho kule mpi babona ithuba lokuthengisa izikhali benze imali banothe babe lamabhiliyoni. Kanti kuyadingeka ukuthi sicabangele abantu abanye abangasibo laba bazuza emalini yezikhali ukuthi yiphi enye indlela engenza ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Ngokuba izikhali ukuthunyelwa kwazo kakutsho ukuthi kuzaba lokuthula, hhayi la kancane kuyayibasela impi iqine kakhulu. Ngakho-ke kuyadingeka ezinye indlela zokuthi kunqandwe ukonakala lokhuyana esikubonayo kusifa abantu ngaleya ndlela.
Ingaqedwa njani limpi kahle kahle Ncube?
Impi yonke emhlabeni iqedwa ngokukhulumisana. Lanxa ungamnqoba omunye kodwa akulula ukuthi kube lokuthula lokuzwana ngaphandle kokuthi kuze kukhulunyiswane. Kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe zonke indlela zokuthi labo ababili iRussia leUkraine kuhlalwe phansi kulungiswe. Kungabuyi kube le mpi kuleya ndawo. Lokho abakhala ngakho, lokho abakusolayo, inhlangothi zombili bakhulumisane ukuze ingabuyi ibe khona impi, njengoba sibona kusifa abantu kangaka. Kube lokuhloniphana, kube lokuthula ngendlela ekhona kwamanye amazwe, kube lokwakhelana okuhloniphayo okuqondileyo okulokuthula. Iyo into edingakalayo, ukukhulumisana.
Njengoba kuyiwa kukhetho nje, ubona uhulumende ozangena ngomnyaka ozayo, kungaba kuwine uHarris kumbe kunqobe uTrump, ubona luphatha njani udaba lwe-Ukraine?
Ngokubona kwami, uma kunqobe uHarris asezalandela amabhiliyoni ezikhali esiya khona le-Ukraine, izaqhubeka impi. Lokho kuyacaca vele umuntu wokulethuba lokuthi impi phele nguTrump eye-Ukraine. Kulula ukuthi yena ayiqede ngendlela abuya ngakhona nxa ukuqathanisa loHarris.